Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-13 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni, mhlawumbe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa ke ngokubona kwami, abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu, impilo ephilwe elizweni kabayithandi, kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani.
Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo?
I-EMA ifanele itshele abantu, ihambe ifundise abantu.
Ibandla le-CCC lithi ingozi yomlilo ethethe imphefumulo yabalithume esigodini ngomvulo ngabe kayenzakalanga aluba uZulu efundiswa ukuzivikela kundaba zomlilo ngabogatsha lwe-EMA.
Siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye nendawo lapho babesebenzela khona, ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona.
Sizezwa ukuthi bona abe-EMA bathini.
Ngakho kubuhlungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezama ukuthi beziphilise ngendlela abaziphilisa ngakhona bese bebulawale emsebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokho abakuzamayo nxa bethi bazame ukusebenza bakhethele imisebenzi abayikhethayo bese bebulawela kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazi ukusebenza.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni kulandela ukubulawa kwabesifazane abayisithupha abaphila ngokuthengisa ucansi kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga eziphansi kwechumi ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa ibandla eliphikisayo ele-CCC lokhe lisithi imithetho yezokhetho yamele kucele lebandla leZANU-PF. Leli bandla lisanda kwethula ugwalo olumumethe izikhalazo zalo oluthiwa Prepare. Ezinye zezikhalazo zebandla leli yikuthi amabandla wonke ancintisayo aphiwe amathuba alingeneyo emisakazweni lemaphephandabeni kahulumende. Ugwalo lwabavoti i-voters roll kumele lwehlulwe kahle kungela magama abafayo lokupha abantu mgceke ngabelufuna lolugwalo hathi okwenziwa kathesi. Abahlala phandle kwelizwe baphiwe ithuba lokuvota besemazweni abahlala kuwo. Kungakhathalekile ibandla elibusayo leZANU-PF lona liphakathi kokuhlela ingatsha zalo ele-CCC elingelazo lezingatsha. Ucwaningo lwe-Mass Public Opinion olwethulwe kuyonale umnyaka lwatshengisa ibandla leZANU-PF linqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Amalungiselelo lokhetho seqalisile, siyabona endaweni ezihlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile. Iqembu elibusayo leZANU-PF liyakhankasa, lalaphikisayo ayakhankasa. Kulula ke eqenjini leZANU-PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa, kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa. Sikubonile imihlangano yenhlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa, sikubonile njalo imihlangano yama-political parties laphikisayo bengavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapho kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano. Abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa, kodwa iqembu lezano PF likhululekile ukampaigner ukhankasa lapho elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga, okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba singakakhangela abantu nje mathupha. Ubona njani wena lokho?
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo, uvimbela intatheli izindaba, uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo, ukubuswa kabi kwelizwe, ukudilika kwezomnotho, kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda, into ezalahla abantu, into engasoze yenza abantu baye phambili ngempilo zabo. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhlukunyezwa intatheli izindaba. Zicakathekile kakhulu ekuthini kuhlonitshwa amalungelo abantu, kube le democracy. Ngakho-ke emuntwini ongathandi idemokrasi lamalungelo abantu, into yokuqala vele ayilwisayo zintatheli izindaba lemisakazo.
Manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani, ukuthi singabona ibandla lezanu PF linqoba njalo na kukhetho?
Akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela, kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu, kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona. Bazafisa ukuthi kube lenguquko endlela ababuswa ngayo, ukuze kube lemisebenzi, kube lezibhedlela, kube lezikolo, kube lemigwaqo, kube lempilo entsha nje, kube lelizwe othi nxa ungena kulo ufice imali ebhenki, kube lemali yelizwe esebenza ngendlela efaneleyo, kuphele zonke lezi zinsizi. Kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela. Sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni, mhlambe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa-ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu, impilo ephilwe elizweni kabayithandi. Kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani, kuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona.
Lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi likhuthaza inhlanganiso ye-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ukuthi iqinise imfundiso ebantwini eyokuvikela ukulumatha komlilo wendle kanye lendlela zokucitsha nxa usuthe waqhamuka. Lokhu kuza ngemva kokubhubha kwabantu abalithumi ngomvulo bezama ukucitsha umlilo eplazini esigodini esigabeni seMathebeleland South. Asizweni amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafas Banda asithumele wona echasisa okuningi ngalolu daba.
Ibandla labantu Citizen Coalition for Change ikhala lezimuli zesigodini lezo ezathabalaliswa ngumlilo weganga. Sibuhlungu mahlabezulu ukuthi usapho lwesilo umzilikazi lutshe kungani lutshani. Yikho ke uPresident Chamisa ukhala labantu beMathebeleland South kakhulu lezimuli zalaba abantu abathabalaliswe ngumlilo. Siyamangala, sibamba umlomo wangaphansi ukuthi kanti kwakutheni kuze kutshe abantu abangitheni. Kutshengisa ukuthi abantu abafundiswanga ukuthi umlilo ingozi. I-EMA ifanele itshele abantu, ihambe ifundise abantu ukuthi umlilo ulwiswa njani, hhatshi ukuthi abantu bazakugijima nje bengalalutho besiya bulawa umlilo ngani bafela ugehena kasathane. Yazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende kwezinye indawo uyadeclare izinto ezinje ezi-national disaster. La ngapha esigodini eMandebeleni siyacela sikhangele ukuthi kambe iZimbabwe izancedisa yini emfeni lendleko zalaba abantu abasishonileyo. Mahlabezulu, limnyama elangaphi ilanga ngoba abantu abangaka basile basenzima, hhatshi kubuhlungu kakhulu. Yikho sikhalale muli zabo siphinde sikhalele izihlobo nabantu bonke emathebeleni sawo kakhulu esigodini enduneni usigola lomathema.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi siyaxolisa ke ngomlayizo wakhasithumele yona ungani uyahayizela awuzwakali kahle kodwa hayi silethemba liwazwile amazwi akhe. Asizweni amazwi esikhulumeli senhlanganiso ye-EMA unkosikazi amkele sidange exoxa ngalolu daba.
Ilizwe leZimbabwe ngokumiswa kwalo singaligqamula umnyaka wonke wenele sananzelela ukuthi umumo onkhathi ugajaniswe kabili kulesikhathi lapho kuyabe kusina khona izulu kulesikhathi lapho okuyabe kuwome khona. Ngaleso sikhathi kuwome khona kwande ukuthi indle yethu nje ibe yomile kakhulu kuvunguza umoya kakhulu njalo kutshisa kakhulu ikakhulu singakhangela isikhathi lapho kusukela kuNtulika kuze kuyebamba ekusewuleni kwezulu. Njalo ke yiso ke lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo, imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa ingaphathwanga kumbe kungabanga lonanzelelo ibhidlize impahla, impilo kanye layo imvelo. Ngakho ke thina njengabogatsha lwezemvelo abe-Environmental Management Agency siyasebenza kakhulu lezi zakhamizi ikakhulu singakhangela izakhamizi ezisezakhiweni leziyana ezande kuba lenkotha ukuthi balungisilele isikhathi lapho kuyabe kuwome khona ukuthandwa imililo yendle ngokuthi bavule indledlana ezivala umlilo esizibiza ngesilungu sithi ngama-fire guard ukuthi njalo sibasize ukuthi babe lolwazi lokuthi babe lezikhali zokulwisana lomlilo yendle lapho ungabe kuyikuthi usuke wavunga kuthi njalo sibasize ngemfundiso yokuthi bangalwisana njani lemlilo leyi njalo bangatshelana njani nxa sokube lemlilo enjalo. Kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye nendawo lapho babesebenzela khona ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona. Lokhu sikwenza ngoba sizama ukuthi bavele banqabele ukuqalisa kwayo imililo ngoba sibona ngani ingqobe enkulu isekuthini imililo ingaqaliswa loba ngalisiphi isikhathi lesi.
Lawo ke ngamazwi kankosikazi amkela sidange isikhulumeli senhlanganiso ye-EMA osithumele eseHarare. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabanye abayisithupha abakumsebenzi wokuthengisa ucansi. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zibubula amagwebu inhlanganiso zamalungelo ngemva kokubulawa kwabacatshangelwa ukuthi ngabaphila ngokuthengisa imizimba abayisithupha eJohannesburg. Abesifazana laba babuleyo nesihluku esikhulu. Omunye wabo utholakale izigqoko zakhe zangaphansi zehlisiwe, isiketi waguduzelwa ngaso ekhanda. Omunye utholakale efakwe ebhimu, omunye watsho wathikwa phansi kwengcekeza ebingemva kwalesi sakhiwo. Abathathu bebephoselwe emoteni ezizolungiswa kulesi sakhiwo esiseJohannesburg endaweni eyaziwa kakhulu ngokusebenzela khona laba abathengisa imizimba. Isikhulumi senhlanganiso abathengisa ngemizimba esisonke National Sex Workers Movement, umnumzana Kahleko Rasibize, uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende avumele abathengisa imizimba basebenze ngokusemthethweni ukuze bangasebenzela endaweni eziyingozi.
Either sex workers or not, but we're talking women who are dead. This is a massacre in terms of the sex work industry. It's a blow. At what point?
Uthi kuyathukuthelisa kakhulu ukuthi koze kube nini uhulumende evale indlebe abesifazane bebulawa, bebanjwa eganyavu, kanye lokuhlukuluzwa ngenxa yomsebenzi abawenzayo. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victor Mathudu uthi lesi senzo sesichiyo mama bonke bethithibele.
Ngakho kubuhlungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezame ukuthi beziphilise ngendlela eyabaziphilisa ngakhona bese bebulawa le msebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokho abakuzamayo nxa bethi bazame ukusebenza bakhethe le msebenzi abayikhethayo bese bebulawela kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazikusebenza. Silisize kakhulu njalo silinde ukuthi sinze ukuthi imphumela izothini ngokufa kwalabo mama. Bafeleni, bebulawa ngubani, bebulawelwani.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi sebephilele evalweni njengabomama beZimbabwe kwele South Africa njengoba mihla yonke kusiba lezihlakalo zokubulawa kwabesifazane kungakhathalekile ukuthi benza msebenzi bani.
Kambe sekukhulunywe kangaka, kambe sesikhale kangaka, sesikhalaze kangaka ukuthi sicela ukuhlonitshwa, sicela lathi siphiwe lelo lungelo lempilo ukuthi siphile. Kodwa kuyakhanya ukuthi ukukhala kwethu kuhlangazivuka nomoya akuzwakali.
Lobanje amapholisa angakaqinisekisi ukuthi ababulewe laba ngobani lokuthi badabuka kuwaphi amazwe. Kulabesifazane abaningi beZimbabwe abenza umsebenzi wokuthengisa imizimba kwele South Africa. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo isekufuzelela ukuthi kufanele uhulumende ethule umthetho ovumela abathengisa imizimba ukuthi bakwenze lokhu ngokusemthethweni ukuze basebenzele endaweni eziphephileyo. Kusenjalo inhlanganiso yabatshutshisi ithi kulowesifazane oyedwa omise phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane. Kusenjalo inhlanganiso yabatshutshisi ithi kulowesilisa oyedwa omise phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane laba okuyufakaza ababuthole kuma-CCTV cameras afakwe kuleyo ndawo. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi omanje sebehlabe umkhosi ngokungenela kwezombangazwe emthethwandaba. Omanje laba balobe ugwalo abaluthumeze ebantwini ukuthi bafake isandla zabo kumbe ama-signature, i-petition ngesilungu. Leli phephandaba lithi omanje laba bathi ukungenela kwezombusazwe emacaleni awezombusazwe sokubhahile. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owesanganayi hlanganani World Tourism Expo uyaqala lamuhla kobulawayo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Leli phephandaba lithi kuzakuba lababukisayo abangamakhulu phose amathathu 270 bevela kumagumbi wonke womhlaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ndivuka njani kusitudio 7, siyabonga ukusivula amehlo lisazise ngidaba ezenzakalayo elizweni lonke. Hhayi, mina ngifuna ukukhomenta indaba kakhulu. Ukufa siyafika kuye wonke muntu, but bukhwini kude kufanele ukuthi kube khona selungisa udaba lwethu lweZimbabwe, ngoba yibo abasifake enkingeni namhlanje, siseproblemini ezinje. So yibo abasisayinelayo zilezi zinto ezinjengalezi. Ungakhangela ngo-1893 bediliza umbuso kalobhengula. Babuya behamba labafana beHarare betrain amatshona i-600 something ukuthi kakakuyezodiliza laphi iZimbabwe. Kuthe nge-independence 1980 kufanele ukuthi kuthathe unkomo, bangena futhi bathi bona kuzangena abamthandayo. Namhlanje siyadubeka khangela ukuthi abantu beHarare basibusa njani, basibulala ngegrawundi bathule. Namhlanje bathule vele abafuna ukukhuluma ngakho. Kuyini khonoko anti yabona? Siyadubeka nje thina sikhala nge-Britain. Sikhala nge-Britain ukuthi iyayilola abantu besitshoneni, ibanika zonke isikhathi zokuthi abasibulale, yayingakhulumi by then. Khathesi lo ongenayo sicela ukuthi akasiphendule, asitshele le-boundary yethu ukuthi ihamba ngaphi, ngoba sivele siyayazi. Sesidiniwe thina ngokuhlala ngaphansi kwabantu abasincindezelayo. Khathesi bagcwele bayathatha amamayini akithi, yonke imisebenzi ekhona emabhoda akithi yibo, thina kasisebenzi. umsebenzi singoluvo sine future abantu abantu bethu bagcwala igoli babulawa khona kanti siyaxotshwa baxotshwa abaningi phela ngabe isiNdebeleni babephenduka lapha kuzaba njani andawo bazafuna ispace sabo sokusigcina kusiba umsindo abake beyilungiswa Queen le into yabo leyabantwana babula ama-British yonke
ngiyangibulise ngibulise kwi-Studio 7 njani lonke kumagumbamali omhlaba uThulane Ndlovu enkaya kwesikhubokhubo ngilo okhulume ngalesi sikhathi ngithanda ukuthi ngiphendule le nsizwa ngentulelikhehla lasebhinga abalibiza ngokuthi ngukhula kwashe Musaka oqambela abantu amandla engumuntu omdala akula mgwaqo olungiswayo yizanu p f ubaba ungabe ungigawule volume 3 wena akula ngisho ivula umgwaqo olungiswayo ungaqambela abantu nje amanga abantu bafa ngendlalo nto iziphala zikahulumende zigcwele zigcwele iziphi lezo ziphala ezigcweleni abantu besifa ngendlala ma iziphala zigcwele kulindweni ke kunganikiswa abantu ukudla abonti lapho nje kuphupha emini 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 libalele uniyakuphupha niyakucela baba ungaqambela abantu amanga abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla azikho izikolo but liyafakaza lithi kunama-thousands nama-thousands ezikolo seziyakho nguhulumeni ziphi ziphi lezo zikolo imigwaqo ibolile hhayi yabona mina yini wena ngabe vele kangivumi khona ukuthi ngikhulume ne-Studio 7 ngoba ukuthi umamelwe umhlaba wonke mpela uqamba amankanje ekule hlazo kuyazila lokho ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha ngenhlonipho enkulu phinda futhi ubuyele ku-Studio 7 uxolise abantu basebhinga ubaxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo akwenziwa lokho uhlukumeza abantu ngiyabonga
sanubonani sanubonani basakazi bethu nonke ku-Studio 7 nabalaleli kwi-Studio 7 ngobuningi babo okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngisegoli bakwethu engingakho ke lapha namhlanje bakwethu yilolu daba oluzwakeleyo olokuthi i-CCC imangazwa ukuthi iZanu PF ihamba osokubhuku nabanye bahamba beyevotela abantu kuma-polling station ngobuningi babantu kuyamangaza ukuthi i-CCC yimayi kuqabuka ke lokho ukuthi kuyenzakala ngawona lama-by-elections ayenzakalayo ikanti ke lo mkhuba ubuvele usenzakala kusukela lo-Tsangirai kaphila emaphandleni ake emashonaland usabhuku nguye ohamba nabantu ayebavotele akuyazi ukuthi abantu bakhe inani lakhe lingakanani abafika bavotele bavotele kuthi nje laba abalutshwane abazivotele so ke yona mayisithi iyakuqabuka lokho kusho ukuthi idlala ngama-supporters ayo ya ngoba yinto evele ingumkhuba wayo iZanu PF owaziwa ngumuntu wonke ukuthi iyakwenza lokho so bona mabe bona ngathi bazowina u-2023 ama-election esenziwa ngaleyo ndlela bona ngathi badlala ngabantu ngiyabonga
sanibonani ku-Studio 7 sanibonani ku-Studio 7 okhulumisayo yimi njalo Moses Ntimba ngikwale kotswana Gaborone ithike ngithatheleli thuba ngikhulumise mphendule ubhuti lowo ubhuti wami lo ukuthiwa ngukhuzi kuzi Msaka lo othi iZanu iyenza kahle ekariyango edinga lapha hayi mukulana Masweka Masweka mukulana inebonzwa mukariyango stretch kariyango center njendanjiyo road enjem lokuhamba kuthegwa nangagwa lokuchithaka botho road lokuzidila no lingatshela abantu amanga mntomdala lingatshela abantu amanga bhuti umgwaqo lwana ufile ukufa ukufa nya izimota asahambi kahle namabhasi ahambi kahle amathasupport iZanu mukulana amululame munzila elinjenjiyo inzila ya new generation mbotho we are tired ngeZanu iZanu kasisayithandi please iZanu kasisayithandi sifuna umbuso omutsha sifuna ukutshintsha ukutshintsha bakithi siyabonga ngingabe mude kakhulu thank you ku-Studio 7
yes sanibonani sanibonani Studio 7 elami igama ngu-Adolf Shaba ngithanda ukucelisa kakhulu kumuli yeZimbabwe kusapho leZimbabwe bantu sukumani bantu liyebhalisa ukuvota ngobuninginingi hhayi abantu bekhala kungela nto abayenzayo bengalingasongi izandla kodwa likhala abantu abahambe bebhalisa celise kakhulu kulaba bakwamanye amazwe gijima uye kuleyo nearest town ngoba ngiyazi ukuthi nearest town ezobe ikhona lapho ilayo izirc offices lalabo abasekhaya hambani kuma-nearest zirc office njengoba kungasadimeki izincwadi eziningineki dingeka isithupha sakho hamba uyebhalisa hambani bantu kuyebhalisa ngobuningi benu thatha isithupha sakhe iyebhalisa sikwazi ukuvota ngokuningi. If singabhalisa ngokuningi bethu, laleyo ridinga abakhuluma ngayo abathi izalo ngeke iziwe iyaqila, ayiyeke izisebenze. Kufana lokuthi umuntu ele 100 rand, umuntu angeke aze akutshontshele even 20 rand, awutshontshele 20 rand noma kuthiwa uyazimetha ngeke uzunga ongakubona ukuthi utshontshele. So if abantu bevote ngobuningi babo, sivote ngobuningi bethu, kuyenzeka 2023 siyayikhipha lezanu, siyayisiphuna neyimpandle zabo.
Studio 7, Studio 7 linjani basakaze bethu? Hhayi, siyazizwa izindaba, siyakwizwa labantu bezanu ikhipha okuthanda kugawuli ukuthi abantu abanjani kugawuli ibababusile intuthu belize ugawuli mayezakhanya ebhovuka ebhovukele umuntu enjengomnankagwa, umuntu osewulile ilizwe, umuntu obopha abantu, obopha amababantu aphikisayo, kude zwakale ebhovuka. Kathi yona gawule utholani vele kuzaluphiyefu ngoba gawula sikhundla lesikhundla. Yini into eyitholayo? Ukuthi nje ukuthe umsekeli wezaluphiyefu ikhokhona kungakwenza uphokuhamba ubhovuka kuphela nje. Abantu bangathi basule umnankagwa bhovuka kuphela utholani. Lo mnankagwa lo ungatholi kakwazi ukuthi kulo muntu ogawulwe njengawo awuyayangisa gawule mani. Uyangizama ukuziqoqa mani. Kambe abantu bathi bedikuka ngakuzwa kale ubhovuka wasibiti uzisekele umnankagwa sibiti. Hawu uzothi zabantu bemashula le mthiwa sebesula umnankagwa kodwa umuntu okubhovuka kawutholi lutho. Umuntu imoto yakho nje ihambe isikontirini kawuna lutho nje. Asizile ukukhetha ama-central committee wona zange wakhethwa ngisho manje manje sikhundlela soyini. Ukuthi ungwezana uPF kuphela. Ah, zinuka amafaka.
Lawu-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Lehlukane imbala different people, different colors. Ingoma ke emnandi ingoma ka Lucky Dube. Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi kasavumi ukuba sisonke. Sikuthi ukuba siqhubeke sisonke. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lingifuna ukuzwa indaba zethu lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami ngu Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.